Olamukela emoyeni ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sizobona ukuthi kuhamba kanjani. Bakhona laba abazolibheka lolukhetho abaphuma ku-AU. Abanye kade bafika ngenyanga edlule, abanye bayafika manje nokhomishina wezepolitiki ukhona.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-African Union uNkosazana Dlamini Zuma ufike eZimbabwe lamuhla emini ukuze bona ukhetho luqhutshwa ngeviki ezayo.
Ngokunanzelela kwami ngibona ukuthi iZEC yenza okokuganga akuvunyelwa khona lokho ekwenzayo ngoba kakukho emthethweni. Yona iZEC vele kayila mvumo yokuthi ibe yiyo eletha lesi sicelo.
Umahluli wedale le-Constitutional Court unquma ukuthi isicelo seZEC sokuthi abehluleke ukuvota kukhetho lwe-special voting bavunyelwe ukuvota luzulu jikelele ngeviki ezayo sihlaziwe ngesiphangiphangi ngolwesihlanu. Sokungensuku zajwala ukuthi ukhetho lwenziwe kweviki ezayo. Studio 7 iqhubeka inika abancintisayo ithuba lokuchasisela uZulu izithembiso zabo nxa bengakhethwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-African Union uDr. Nkosazana Dlamini Zuma ofike eZimbabwe lamhla emini uthi umkhokheli wequla labezebona ukuqhutshwa kokhetho ngowake waba ngumongameli wakwele Nigeria uGeneral Olusegun Obasanjo okhangelelwe ukufika nxa uhulumende weZimbabwe engamvumela. Intatheli zindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli zindaba enkundleni yendizamtshina eHarare lamhla, uDr. Dlamini Zuma uthi uObasanjo ukhangelelwe ukuza kuleli. Uthi kungumsebenzi wenhlanganiso yamazwe omanyano ezwekazi le-Afrika ukuyazibonela mathupha ngesikhathi luqhutshwa ukhetho.
Sizobona ukuthi kuhamba kanjani. Bakhona laba abazolibheka lolukhetho abaphuma ku-AU. Abanye kade bafika ngenyanga edlule, abanye bayafika manje nokhomishina wezepolitiki ukhona.
Uveze ukuba yena lezinye inkokheli ze-AU bakuleli ukuzazibonela ngawabo lanxa bebethola imbiko phezu komumo elizweni ebithunyelwa yiqula lamalunga e-AU akhokhelayo.
Siyawathola imbiko kulaba kade bafika, okwamanje kukahle. Imbiko esiyitholayo ayikasenzi ukuthi sibe novalo, kodwa sifuna ukuzobona nje nathi ukuthi kuqhubekani.
UDlamini Zuma uveze njalo ukuba inkokheli ze-AU zizahlangana lenhlangothi ezichiyeneyo okubalisa abancintisayo lungakenziwa ukhetho ngesikhathi zikuleli. Ngakolunye udaba, abehofisi kamongameli babikwa bebhalele abagcini sihlalo abamela amabandla enhlanganisweni ye-Joint Monitoring and Implementation Committee, JOMIC, ukuba babuyisele izimota ebezisetshenziswa ngamalunga ale committee kusiyafika umhla ka-22 kuyonale inyanga. Kodwa amalunga akule komiti aveze ukukhathazeka ngaleli nyathelo athi lezi mota kazithengwanga ngemali kahulumende, ngakho kasikho isidingo sokuba behofisi kamongameli bazithathe. Ilunga le-JOMIC elingelebandla le-MDC ekhokelwa umnumzana Morgan Tsvangirai, uNkosazana Thabita Khumalo, utshele intatheli zindaba ukuba kuyisimanga kibo ngoba abehofisi kamongameli sebefuna lezi mota ngesikhathi esiqakathekileyo sokhetho.
Nxa ihofisi ka-president sisithi yona inqola lezo kazibuye kuye, zinike zabuya nguye ngoba kazithengwanga uhulumende, zathengwa ngabantu ababesixhasa kwezomsebenzi ukuthi ube lula. So abanikazi bezimota yilabo abakhipha imali, yibo abangathatha izimota lezo.
Kuthi isikhulumeli ebandleni leZANU-PF umnumzana Rugare Gumbo uthi abebandla lakhe abazilutho phezu kwalolu daba. Lincwadi ilotshwe mhla ka-19 kuyonale inyanga kaNtulikazi ngesinye seziphathamandla sehofisini kamongameli Robert Mugabe, iqondiswe kubagcini sihlalo bamabandla ezombusazwe akunhlanganiso ye-JOMIC abalisa umphathintambo wezokuthwalwa kwempahla kanye loZulu olilunga leZANU-PF umnumzana Nicholas Goje, umphathintambo wezokuthuthukiswa kwamandla kagetsi umnumzana Elton Mangoma, elilunga le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai, kanye lomphathintambo wezobudlelwano lokusebenzelana labamanye amazwe unkosikazi Priscilla Misi Ayirambu Imshonga, olilunga le-MDC ekhokhelwa nguprofesa Welshman Ncube. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.